ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo omhla ka 27 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyamthanda yini?
Yeah.
Uyamsupporta yini?
Yeah.
Uzahamba naye yini?
Yeah.
Uba abadala umuzi?
Umkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhudaze uZulu welupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumozi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edale lephalamende ngeviki ezayo.
Hayi laba bathi bona ukuboshwa kwamama Mfumela kuyibufakazi bokuthi uhulumende ulwa lobugebengu busela sebegijime kakhulu sebephambili kakhulu akukenziwa lutho.
Umthethwandaba kamantshi wale ukukhulula umphathi ntambo wabona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira namuhla wathi kumele aqhubeke evalelwe esitokisini okwamaviki amathathu alandelayo. Silazo njalo inhlelo zethu zanamuhla njengenjwayelo ezibalisa olwemaphandleni olwabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Umthethwandaba kamantshi namuhla wale ukukhulula umphathi ntambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira usithi kumele aqhubeke evalelwe esitokisini okwamaviki amathathu alandelayo. Unkosikazi Mufumira ubotshwe ngolwesine esetheswa amacala ayisikhombisa enkohlakalo aphathelane lokuntshontshwa kwemali engena ku-$95 million kusikhwama sogatsha lwe-National Social Security Authority i-NASA. Umantshi umnumzana Munamato Mutebedzi wale ukwamukela isicelo sikaMufumira esokuthi athonisiswe ephandle esithi ulakho ukuphazamisa ubufakazi. Ngokunjalo uthe kumele aqhubeke evalelwe okwamaviki amathathu alandelayo abatshutshisi besaqinisa udaba lwabo. Abasekela ibandla leZANU-PF bathi ukubotshwa kukaMufumira kuveza sobala ukuzimisela kukahulumende ukulwisana lenkohlakalo. Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi akavumelani lalumbono.
Hayi laba bathi bona ukuboshwa kwamama Mfumela kuyibufakazi bokuthi uhulumende ulwa lobugebengu busela sebegijime kakhulu sebephambili kakhulu akukenziwa lutho. Ilizwe leli lezigidigidi zabantu abaphilayo babona ngamehlo abo insuku ngensuku inkulungwane lezinkulungwane zamasela aphezulu. Banenge abantu abantshontshe amabhiliyoni, banenge abantu abantshontshe amamiliyoni, banenge abantu abantshontshe amaplaza, abantshontshe izimayini, abantshontshe ilendo umhlaba, abantshontshe konke esikubonayo inkomo lakho konke, abathaye babeke eceleni imali zikahulumende eziphandle zondlo ogogo lezintandane labafelokazi eziphandle zondle izizalwane zeZimbabwe. Imali zonke lezo zisemaphokethi nabantu ezinye ziphetsheya khona le Europe, zisemelika, zise-Asia. Siyakwazi lokho. Ngakho lo yedwa kulabo ngaphandle kwalo Mfumela abasamcabangela kumanje kwasebebotshiwe. Kumeleke babotshwe bonke labo bantu. Uhulumende uyabazi. Angithi vele utshilo umgcinisihlalo we-Anti-Corruption Commission umama Mathanda Moyo ukuthi bayabaza abantu. Akukhangele nje iripoti ika-Auditor General ukuthi thini. uhulumende uyebelwa imali iyaphela duwa kushonga ukuthi iqedwa umfumira yedwa banenge abantu abatshontshela abantu bezimbabwe okusamele babotshwe ngakho ke lo othi yena hayi kuyikusebenza lokhu akakaqalisi kusamele kusetshenzwe ukuze abantu bezimbabwe babone ubufakazi bokuthi ngempela uhulumende uyavikela inotho yabo ngendlela efaneleyo
ukuze umzabalazo wokulwisana lenkohlakalo uphumelele ncube uhulumende kumele awuphathe kanjani
Umbuzo wakho muhle kakhulu ngoba ubuza ukuthi kumele uhulumende enzenjani ukuze awuphathe kahle umzabalazo oqeda ubugebengu phakathi kwelizwe. Istrategy ngempela icampaign ngempela emele ibe khona. Kumele kube sengathi kuliwa impi lelinyilizwe. Yonke into iqondiswe kulweni lobugebengu kuba yibo obubulala ilizwe. Kumele kube lamapholisa iunit entsha yamapholisa ebekwa laphana eqhatshwe kabutsha abantu abaqaliswe phansi hayi la mapholisa khona kumele ke basebenzele anti-corruption commission kumele yona ngokwayo i-national prosecuting authority ibe logatsha olukhuthele olwabantu abaqhatshwe kusuka phansi abaza kulwa lobugebengu baphiwe imali eneleyo lamandla wonke eneleyo lemithetho yonke eneleyo kumele kuqeqeshiswe amapholisa kuqeqeshiswe abashutshisi kuqeqeshiswe omahlula amajaji ngendlela yokulwa lobugebengu eqondileyo
umnumzana efi dlela ncube yincwadi yehlaziya ezombusazwe Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu weLupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumuzi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edale lephalamende oluza kwenziwa ngomgqibelo ngeviki elandelayo. Okumalo uzancintisana labameli bamabandla achiyeneyo abagoqela umnumzana Mbongeni Dube owebandla lezanu PF. Isigaba seLupane sisele singelameli ephalamende ngemva kokufa kukankosikazi Sithembile Gumbo owezanu PF ngomabasa. Uchamisa utshele amakhulu abantu abaphatheke emihlanganweni ayenzele kulesi sigaba ukuthi kumele bavotele uKhumalo nxa befuna intuthuko. Wengeze wathi ukuvotela iZANU-PF ukudlala ngesikhathi ngoba leli bandla selitshengise sobala ukuthi kalenelisi ukwakha ilizwe. Nangu uChamisa esethula uKhumalo ebantwini.
The next member of parliament for Lupane East starting yeah! on the 4th of August. Uzamvotelain? Yeah! Uzamvotelain? Yeah! Uyamthandain? Yeah! Uyamsupportain? Yeah! Uzahamba nayein? Yeah! Ubaba Dalumuzi? Yeah! Who member of parliament? Yeah! For which constituent? Yeah!
Abasekeli be-MDC behlabela emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lokudinga umeli weLupane East edale lephalamende namuhla. UChamisa nguye obekhokhela lomhlangano. Ngakolunye uhlangothi abebandla leZANU-PF labo babe lemihlangano yokudinga usekelo esigabeni esifanayo. Komunye umhlangano ibandla leli liqhube uhlelo lokufundisa abesifazana ukupheka isinkwa. Nanku obekusenzakala kulumhlangano.
Asofu iflawa sesiphekani
isinkwa.
Sikhuluma senza njengani?
NgeTV.
Sesikhuluma senza azenzeni womama. Sesikhuluma senza.
Labo ke ngabasekeli bebandla lezanu PF behlabela emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwelupane Easter namuhla. Amazwi abo siwathethe kuvideo abayethule enkundleni yeTwitter mayelana ngokwenzakale kulomhlangano.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Iza kamizi zeGwanda ezihlaselwe yindlala sezibhekane lolunye njalo udubo. Lolu dubo ngolokusilela kwamanzi ngoba amadamu lezikotsho sokuchile. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube esemaphandleni.
Iningi lezakhamizi lithi lonyaka isimo sibi kakhulu, njalo likwazi lapho elizaphephela khona ngoba indlala ekhona belesikhathi bayicina. Okungani kuhle kwezulu nakenye sekudala ukuthi iningi lamadamu kanye lezikotsho kutshe, osekujike izakhamizi ibhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukhansila kaWard 1 Nkaje, uMnumzana Stanford Nkala, uthi isimo sibi kakhulu esigabeni sakhe ngoba amadamu amaningi engasela amanzi.
Singakhangela kule damu elikhulu elemashe lomoshe eliyilo elincedisa ngamanzi emasebenzise irrigation, selithile kakusela amanzi. Izilimo ebezilinyiwe khonapho sezisitha ukuthi akula ukuza kuphuma khonapho. Bese siya esigabeni seMatsia lemathetsheni, amadamu abekhona awasela amanzi lawo. Kukanti-ke nezingadi bezikhona bezincedisa ebezincedisa yalawo madamu asethile-ke lawo madamu, izilimo lazo sezithile. Isimo samanzi sibi okunye okumangalisa esigabeni ukuthi amadamu asebenzayo angaba mavili kuphela phakathi kwamavillages angu-5.
Ukhansila uphinde wathi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi ebeziphila ngokulima zithelezela.
Ukusha kwamadamu lokhu kutho ukuthi kuzaba lohlupho olumangalisayo, kuzabangela indlala enkulu ngoba abantu bebephila ngakhona lokhu ukuthi balime bathengise izilimo lezi njengabo umbhida lehanyanisi lokunye. Bese kusithi-ke ngisho lasifilisa amanzi awokunatha awasekho, izikotsho eziningi kazisaphumi manje. Lokhu kuzabangela udubo olunye singazake sihlangana layo lomnyaka, umnyaka omubi kakhulu okuthi asazi ukuthi abantu bazaphila.
Udubo lokusilela kwamanzi lusabalele esiqindini seGwanda. UMnumzana Gabriel Moyo Mawane uthi izakhamizi ithwele amagabha avuzayo ngodaba lwamanzi ngoba sesihamba imango emide ukuyawadinga.
Isimo samanzi sibi kakhulu, emadamu akusela amanzi, akusela zingadi, inkomo sezibanjelwa, yonke into vele hhayi ayisamanga kuhle. Akusamanga kuhle, sibili lesibhorani sezijile, yonke into vele hhayi akula nto e-right. Akula, abantu sebehlupheka amanzi kakhulu, abantu sebehamba ama-7 kilometers belanda amanzi.
Idamu leMzantsi eNyandeni ngelinye lamadamu engasela amanzi. UMnumzana Thembani Mlilo kaVillage 3 eNyandeni uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zifundiswe indlela zokulima ezizasebenzisa amanzi amalutshwane.
Siswela ukuthi zifundiswe ukulima okulingeneyo. Lokhu nxaywa kuzwe abahlale bekutsho bethu into ukulima into zikagajombo gajombo, zero tillage ngesilungu. Yiyo ezabifunakala ukuthi mhlawumbe wena ukuthi uzigcine labantu abakho. Liyana into iyakhona ukuthi imanejeke, angithi lula. Ngisho labogogo bakhona ukuthi bekuye nxasa ubone ukuthi kunzima, thatha amabhakede lithele.
Ngaphandle kwamanzi izakhamizi emaphandleni zibhekane lodubo lwendlala. Laloba uhulumende encedisa izakhamizi ngomumbu, uMlilo uthi lokho kudla kweneli.
Kufuswelakala ukuthi mhlawumbe bebone ukuthi okay, si-prioritize vani izalukazi lalapho kulabantwana khona abancane, laba abanyangana basaqinaqinileyo. Hayi, khanya ngokubona kwethu ngani yinto leyo ukuthi hayi mayoyo, kodwa-ke hhayi siyancedisa. Ngokubona kwami mina mbona ngathi le nto le ayila ukuthi iyazenza yona, kodwa-ke yinto leyana yokuthi wona sekuyisimo esibi, asichiphanga lesi simo.
Kwanda South lakho babhekane lodubo olufanayo ngoba amadamu abalisele gungwe adabuka ngomnyaka 2017 elokho engakalungiswa lalamuhla osekudala ukuthi uzula nathi endawone lesifuyo ezikotsho. Umsebenzi wokwakha idamu lethuli manyange elikhangelele ukuthi liqede udubo lokuthilelwa kwamanzi kulesi sabelo usemile ngoba isikhwama sikahulumende sivuza. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula
gukama.
Sibonge ke ijaha lako Ncube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni likhona le eGwanda. Singene kuhlelo lwabesifazana esilethulelwa ngosithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa okugatshalwa besifazana kubandla leMDCT. Yena ke usenkayi kwesikhobokhobo kosiphunyuka ward njalo wake waba ngukansela wayonale iward. Sicubungula ezomnotho welizwe.
Ngiyathanda ukuzimelela enkayi lapha kunzima kakhulu. Kunzima sibili akuphileki ikakhulu abantu bakhathazwa yimali. Akula mali. Impahla ezikhona ezitholakalayo, impahla sibili ziyatholakala kodwa ziyadula kakhulu, ziyabiza okumangalisayo. Bese sikhula kubi kakhulu futhi ngokuthi silendlala, izinto azangilana. Kuyalanja kakhulu lalaba abathi baziza okungamabhakede kwenyawuthi. Labo abantu bakamlimi sebebiza intengo yokuthi engqongelayo ngaphela ithengisa ibhakede lakha bese siyathenga ithukile. Ithele nzima kakhulu, akuhambeki, izimota ziyadula. Akulanto eright.
Udubo olusemaphandleni olubhekane labantu ikakhulu abesifazana lukhulu yini luqathaniswa lolusemadolobheni?
Mina ngingathi lukhulu sibili udubo olukhathaza omama lapha enkaya. Siyaselisisa njengabantu abangomama. Ungakhangela amashopu akhona esigabeni sethu enkaya, ikakhulu emaphandleni akhona. Ngala mpahla ezibhekana nokuthi omama bangasizakala ngazo. Kwesinye isikhathi uyasela isepa eshopu, kwesinye isikhathi uyasela amaphepha vele awakho ukuthi siyasela ukuthi sithenge ngapho. Bese sithi la manzi, kunohlupho kakhulu ngamanzi. Izibhorane zikhathana-khathana ziyahanjelwa. Bekule mzamo sibile kade senzakala ukuthi zifake izibhorane, kodwa kwakathesi kuthule nje kuphezi akuzakali lutho. Kula maphepha enziwayo okwakuphekiwe kukhanya ukuthi kuzafakwa izibhorane, akula zibhorane ezifakwayo. Okwakathesi nje abantu sebehamba begebha imigodi, manje imigodi yakhona iyaphela amanzi. Ngikhuluma nje khonapha lapho engikhona mina, kula ma-cooperatives ezingadi, abantu bayenza izingadi zabo zemibhida ukuthi bezize imibhida. Kodwa-ke ukuphelela kwakhona kuba nzima kakhulu, kwenzeka ukuthi intshana kodwa aphela amanzi, asila manzi.
Kungaphi lapho abantu abathola khona amanzi nokunye kokuziphilisa?
Amanzi siyathola ezibhoraneni zona lezi ezilitshane ezikhona. Bese kusiba nzima ngokuthi ezibhoraneni zona lezi ezilitshane ezikhona zazenziwe izibhorane lezi zigejele ukuthi sizize amanzi ukuthi sinathe. Kodwa ngenxa yokuthi amadamu athile lo nyaka ala manzi, inkomo lazo zinatha kuzo zona lezo zibhorane. Uthola kulamalayini okuthi abantu batshona khona. Kube sekunceda yena imigodi naleyo egejwe ngabantu bezigebhela nje ukuthi babe bedraya amanzi. Kodwa-ke amanzi akhona kawakho sesi ngoba imigodi yakhona ayakhelwanga. Basela izamenda abantu ukuthi beyakhela imigodi yabo, baphenda ukugebha nje kuthola ukuthi bayithola amanzi. Kodwa kukhona sibili kakhulu maqondana lamanzi.
Ye, kodwa liyabona iziphathamandla zikahulumende zikhulumisana labantu ngalolu daba. Amakhansila bephalamende labezigabeni khona ngapha.
Ngingakhuluma amanga sibili. Hayi, ababonakali. Hayi, ababonakali sibili. Ngingathi khonapha nje ewadini ukhansila wami, hayi, angaze ngize nje ukuthi umemile abantu ukuthi sizokhuluma nje njengokuthi sisenza ama-ward plans, lama-5-year plans, lama-1-year plans.
I will apply. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Okwamanje sizigqibeke ezosuku ngokungena kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silwethulelwa litshaye lidala uChris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edale lePhalamende engowebandla leZANU PF. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Ya mnumzana ungasitshela ukuthi umumo okhona lo ubona njani ezomnotho welizwe? Ye abanye bathi hayi kutshengisa ukwehluleka kweZANU PF, kodwa abanye bathi hayi ikukhuba izikhubeko nje ezomntwana okhasayo. Ungathini wena kho?
Ye iqiniso engaqala ngokulitho ukuthi sivumelane ukuthi umumo wezomnotho kawumanga ngendlela ejabulisayo, kodwa okwesibili ngizathanda ukuthi ngithi asikho kwehluleka kweZANU PF njengokunakana kwabanye. Abathi ikwehluleka kweZANU PF bangakutsho yebo kambe, ngoba bavele bakhona abangabe besithi ukuthi aluba ingehluleki iZANU PF, kodwa inhlanhla ekhona ukuthi ayisikwehluleka, kodwa yikuzama ukulungisa izinto ezile minyaka zisonakala. So sitabanye sifaka ithemba lethu ku-new dispensation lethu kuyokathethi lobukhokhelo obukhona, lokwazi kwethu ukuzimisela kukahulumende lo ukuthi aqondise izinto, impilo zabantu zibe nganeno. Kuvele kukhona mtakababa ukuthi nxa sokusiya emaphethelweni kumbe sokufika kubanga lokulungisisa izinto, kuba lobuhlungu obukhangalelwe ukuthi buziwe. Yikho ke sikukhangela lokhu ukuthi ubunzima lobu esikubo kungenxa yemizamo yokuzama ukuthi kulungisiswe ezomnotho. Singathi sikhangele ukuthi kuhamba njani kwezomnotho lapha, sizananzelela ukuthi kulama austerity measures. Ama-austerity measures kusitsho ukuthi lana khonokho okuncane kuhambelanda lokho kulime wakuzuza. Awungeke uthi wena ufuna 50 kg, wena ulime i-20 kg. I-30 kg liyana iyabe ivele ngapi? Yikho ke imizamo yokufaka ukuzithiba, ukukhuzeka ukuthi umuntu engananabuli isandla siyathatha lokho angakusebenzanga, yiyo enye yezinto enza ukuthi kube lokubuhlungu obuzwakala kwezomnotho. Okunye baba, ngizathanda ukuthi ngikhumbuze abantu ukuthi siphakathi kwendlala. Siphakathi kwendlala ngoba izulu kalinanga kuhle. Siphakathi kwendlala njalo ayikhona njengathi njengeZimbabwe kuphela, kodwa amazwe amaningi ku-Southern Africa. So lokho kusuka kubangele ubuhlungu obunjalo. Indlala le engikhuluma ngayo ibangela ukuthi kube lakathethi kunje nje amanzi awele Caribbean ngayo ku-24%, kutsho ukuthi asigazi empilweni yethu since 1950 lapho ikilegeriba eyabunjwa khona sike kulelo banga. So kusitsho ukuthi indawo lezi ezitshona zingelamagetsi ziyabe zivaliwe phela zingasebenzi, kodwa kukhangelela ukuthi kube yiyo i-industry. Ngiphe umzekeliso wenkampani yezamafutha ekutini, nxa bezatshona behlezi ngenxa yokuthi imitshina yabo angeke isebenzise ama-generator, kumbe nxa amanye amakampani engasebenzisi ama-generator emini, so kusitsho ukuthi kuyadura phela ukulungisa impahla. Now sokudala ukuthi izinto eziningi ilizwe libe selizazithenga phandle.
Bakhona abathi ngabe umongameli Emerson Mnangagwa uyahlala phansi akhulumisane lomnumzana Nelson Chamisa oMDC engxenye kungaba lobubelo. Uthini wena ngalokho?
Ukukhulumisana khona into emele vele ihlala ikhona ebantwini, kodwa angiboni isizo lokukhulumisana kwababili laba kukhangelwane nalokhu, ngoba sesingathi sithi lo okumele akhulunywe naye nguye obangela ukuhlupheka kwabantu na.
Ye, manje ngokubona kwakho okungenza ukuthi indubo ezikhona kathesi ezifana lokusilela kwamandla kagetsi, amanzi, lokunye okunjalo, ubona ungani kungenziwani?
Okwakuqala baba, kumele silandele amazwi kamongameli u-Emmerson Mnangagwa okuthi abantu kabayekele ukweva. Ubusela buningi kakhulu lapha elizweni leli. Abantu kade babhubhisa ilizwe ngokuthatha, abantu kade babhubhisa ilizwe ngokuswela inhloni, abantu kade babhubhisa ilizwe ngokungesaba uNkulunkulu ukuthatha engcebethwini yabaningi. So okukhona kumele abantu balandele amazwi kapresident, bakholwe ukuthi umuntu kumele athole lokho okuhambela isabelo sakhe esihambelana nalokho akusebenzile. Ayikhona ukuthi ingcebethu abaningi lapho esikhangelele khona sonke ngelizwe abantu bezeyacupha.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyakuthanda ukuthi ngivalelise balaleli abathandekayo. Ngibonge kakhulu ukusamukela kulolu hlelo lapho esithola khona amathuba okwazisana ukuthi kuminzana eziqintini lapho esikhona. Ngibonge lani imsakazi khona ngapha.
Hayi, sibongile kakhulu ba.
Lo-ke bekungumnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edale lephalamende engowebandla lezanu PF ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilale.
Siyabonga ke jahelidala Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Silapha Nkosi, silapha Nkosi, siphansi emhlabeni amanzini abila yobaba. Sipanse mhlabeni amanzini abila yobaba. Muhle umhlaba nezilingo zawo. Siyalingeka senze lokhu senze lokhu. Thethelela baba ungabali.
Silapha Nkosi.
Oh silapha Nkosi.
Silapha Nkosi. Silindele ukuthethelela. Ubona kwethu Silapha Nkosi,
oh silapha Nkosi,
silapha Nkosi, silindele ukuthethelelwa,
baba silindele ukuhlanjululwa, zono zethu azivalwa, baba namu yongithethelela na.
Silapha Nkosi,
oh silapha Nkosi,
silapha Nkosi, silindele ukuthethelelwa,
baba silindele ukuhlanjululwa, zono zethu azivalwa, baba namu yongithethelela na.
Umfoka Molo ubheka umuzi luthuli esigqibela ke uhlelo ngengoma ethi silapha Nkosi. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu weLupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumuzi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edale lephalamende ngeviki ezayo. Umthethwandaba kamantshi wale ukukhulula umphantambo ubona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mupfumira. kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo likhumbule zikhona njalo kusasa lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.